kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani izilukandaba umsakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 13 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
The sanitation in the areas are up to death.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule okusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu kobulawayo olubiza imali engamabhiliyoni amabili, waphinda waphawula lolokugaya amatamatisi i-tomato processing konale kobulawayo.
Kulungile ukuthi bagijimisane lokuza ngudlamu, kodwa phela ofarini yabo babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption.
Ostandard suswa esikhundleni sikamphathintambo obebona ngezempilakahle umnumzana David Parirenyathwa ubotshiwe lamhlanje esetheswa icala lokupha umsebenzi isihlobo sakhe ngemva kokuxotsha owayesesikhundleni lesi. Sebengamachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni uhlelo lokwakha izindlu eHopeville Housing Project olubiza i-$2 billion kobulawayo. Uphinde njalo waphawula uhlelo lomtshina wokugaya amatamatisi owenkampani ethiwa Hamara Tomato Processing Plant kobulawayo lamhlanje. Umnangagwa ukhuthaze amakhansila ukuba batholise abantu amanzi ahlanzekileyo kunye lempompi ezingavuziyo ezithwala ingcekeza ukuze imikhuhlane enjengekholera letyphoid ingasabalali. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwabulawayo.
Ekhuluma emkhosini wokuvula okusemthethweni ifekithali eHamara Tomato Plant egaya amatamatisi kanye lohlelo lwezigidi ezimbili zamadola lokwakhiwa kwezindlu olweHopeville kobulawayo, umongameli Mnangagwa uthe ukhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane wekholera letyphoid ezweni, ethi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe emizameni yokumisa ukumemetheka komkhuhlane wesihudo. Ukhuthaze amakhansila wonke ezweni ukuba batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo lokuthi impompi ezithwala amanzi engcekeza zingavuzeli uzulu ukuze imikhuhlane yesihudo ingabi khona.
What is most important is for the council, the municipality, to make sure that sanitation in the areas are up to date. Water is clean.
Okuqakathekileyo ukuthi amakhansili abone ukuba bayatholisa uzulu amanzi ahlanzekileyo kanye lokuthi impompi zamanzi engcekeza azivuzi. Cela amankampani azimeleyo ukuba basize ngesikhathi lesi esinzima.
Ukhuthaze amakhansila ukuba asebenze gadalala bethuthukisa umnotho wezabelo, ethi umbuso wezabelo uzaqala ukusebenza ngemva kokuguqula eminye imithetho.
We are going to institute the provincial councils across all the provinces as per demand of our constitution. And the task is for these provincial councils together with the rural district councils in the respective areas.
Sifuna ukubona intuthuko yezabelo ukuze umbuso wezabelo ube khona, sizathi ukuguqula imithetho ethile ihambelane lesisekelo sombuso uze izigaba zithuthuke njalo bazihlelele intuthuko yabo.
Umtshina weHamara Tomato Processing Plant ngowenkampani yeTurning Matabeleland Green kuhlangene lamabandla okholo kanye lomlimi omhlophe. Izindlu ze Hopeville Housing Project zakhiwa ngaphansi wenkampani JR Goddard. Umongameli Mnangagwa uchaze ukuba uhulumende uzasebenza gadalala loba nje kukhanya ingathi kunzima kodwa kufika umnyaka ka-2020 bayabe bekwelinye izinga lentuthuko. Ethi uhlelo lo Hopeville kanye le Hamara Tomato Plant zihambelana lenhlelo zikahulumende zokuvuselela ezomnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa uthe ilizwe akumelanga libe lenhlelo eziphelela emaphepheni ekhuthaza izisebenzi zikahulumende ukuba bengatholakali bevimba kumbe bephambanisa inhlelo zentuthuko zikahulumende.
My administration will ensure that the nation realizes real value from MOUs and agreements signed with other governments. The era of signing agreements that are not implemented is over. Our brokers must stand warned. Things have changed.
Isikhathi sokulobelana izivumelwano zentuthuko eziphelela emoyeni sesedlula njalo uhulumende okhona manje uhlukile uqakathekisa intuthuko njalo lezisebenzi zikahulumende ziqaphele ukungancindezeli inhlelo zikahulumende zentuthuko.
Umnumzana Peter Cunningham we-Turning Matebele Land Green uthe ifekitali yeHamara Tomato Plant iyenelisa ukugaya amatamatisi angaba ngamathani azinkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu i-150,000 tons njalo umtshina lo ulakho ukusiza abalimi bemaphandleni. Usomabhizimisi umnumzana Jim Goddard we-JR Goddard Company eyakha izindlu ze-Hopeville uthi uyajabula ngokuthola ithuba lokusebenzelana lohulumende kuhlelo lokutholisa abantu izindlu zokuhlala. Izindlu ezakhiwa eHopeville intengo yazo iqala kumadola angamashumi ayisikhombisa enkulungwane zamadola i-$70,000. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usanda kususwa esikhundleni sikamphathi Ntambo obebona ngezempila kahle umnumzana David Barirenyatwa ubotshiwe lamhla wamiswa emthethweni ndaba isethethwa icala lenkohlakalo. Umnumzana Barirenyatwa uphange wakhululwa ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukuhlawula imali engamadola angamakhulu amahlanu yesibambiso i-bail. UBarirenyatwa uzaphenduka enkantolo mhlaka 26 ngenyanga ezayo. Wetheswa icala lokulaya inkampani ye-National Pharmaceutical Company of Zimbabwe ukuthi isuse umqondisi wayo, unkosikazi Flora Nancy Sikefu, esikhundleni sakhe ukuze afake umnumzana Newman Madzikwa. Abatshutshisi bathi umnumzana Barirenyatwa wenza lokhu ngaphandle komthetho esebenzisa amandla akhe njengomphathintambo kahulumende. UBarirenyatwa ngomunye weziphathamandla zezanu-PF ebezingabaphathintambo bakahulumende osanda kwedlula abangenelisanga ukungena kuhulumende omutsha. Uba ngomunye wamalunga ezanu-PF ake abangabaphathintambo asebebotshelwe amacala enkohlakalo agoqela umnumzana Ignatius Jombo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kulungile ukuthi bagijimisane lokudlangudlangu kodwa phela oBarirenyatwa babevele bekhona te kulabanye vele abavele besaziwa ukuthi banamacala abo e-corruption. Lokhu ngibona ngathi mina ngithanda ukuvala abantu amehlo into ayenzayo angikhona ukuthi iyedlula into eyenziwa ngabantu abakhona embusweni kathesi. Yikho ngibona ngathi kuvala amehlo nje kuphela.
Ukungaba kukhona yini ezombusazwe kudaba lokubotshwa kwakhe lapha?
Phela anje siyazi ukuthi vele impi zezanu phi eziningi kakhulu njengoba siyasikwazi ukuthi wayevele engominista. Nxa kaye babekwazi ukufula icala yindaba ababevele bengambophanga ngokuqala ngoba kulabanye enjebanye abavelele khona kuthi ukuthi nxa kungaqondanele zembusazwe sabona ukuthi uhamba kanjani.
Bathi abezanu PF ukubotshwa kukaBarirenyatwa lezinye iziphathamandla zezanu PF esezike zabotshwa ngaphambilini, bathi lokhu kuveza ukubana uMnangagwa kwa uzimisele mpela ngokulwisana lenkohlakalo ungathini ngalokho
yikho ikwesti ukuchoza ukuthi ukubotshwa lokwethesa icala lokuvalelwa kuthiyeni anti kade solution halwana kuthiwa ngucivayelwano owathiwa khona wathatha imali zezisa ama-7 million kade sengiyote hamba phambili futhi sefuna ukuthatha ukuthatha amanyathelo okuwophisa ize sokutshengisa vele ukuthi ungathi kuyobudlwane phakathi khathe sibelinqabe kungakabotshwa umuntu aveleta abantu abavele besaziwa ukuthi nabantu be-corruption uzulu wezimbabwe asiza kukholwe kulabantu abavele besaziwa ukuthi babe ngabantu abalobudlabudlwanga abali-corruption nxa belokhu bebamba laba abantu abantu ama-small fish ofarenyatha labobani bani siyazi ukuthi oshivayo labana abantshitha ama-7 million abakabotshwa umdenge uphila ngakabotshwa so uzulu vele yena uyazi abantu abavele behambelana lobudlwangudlwanga nxa bona bengakabotshwa bengawavalelwa ukwethesa icala mfowethu asikowubotshwa ukwethesa nje icala.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 eseHarare.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu LFBOAWLE.
Asebenga amachumi amabili lanhlanu asebelahlekelwe impilo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wekholera kuthi inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo sekholera sebefike ku 3764. Kusenjalo abenkampani yengcingo kamakhalekhukhwini e-Econet Wireless sebephe uhulumende usizo lwezigidi zamadola ezosetshenziswa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane wekholera. Kuthi abeloto President Fund abona abanikeze usizo lwenkulungwane ezilikhulu zamadola i-$100,000 kwathi abe Quest Motors bona abanikeza usizo lwe 3.5 ton truck njalo bathembisa ukutholisa ezinye njalo imota ezizasetshenziswa ukuthwala amanzi okusa kuZulu lapho oqhamuke khona lolu hudo lwekholera. Zithi kunjalo nje zithi zikhathazeke kakhulu izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa kulandela ukuqonga kwenani lababulawe ngumkhuhlane wesihudo sekholera lokumemetheka kwawo elizweni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imbiko ethi nani lasebebulewe ngumkhuhlane wekholera selikhwelile kusuka kwabalitshumi lesithupha usiya kwabedlula amatshumi amabili. Usuthi izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zikhathazeke kakhulu ngempila kahle yesihlobo zazo ekhaya. Iningi lethu okwethusayo njalo ukuthi uhulumende kukhanya esehluleka ukuvalela lomkhuhlane endaweni eyodwa eHarare lapho qhamuke khona njengoba sekubikwa ukuthi bakhona sebelawo edolobheni leChitunguza. Isizalwane zeZimbabwe umnumzana Promise Sibanda uthi bakhathazeke kakhulu okumangalisayo.
Njengamanje ngoba isesigodlweni sebizwe baningi abantu abazayithola njalo abazamuva layo ngoba ma unanzelela laphana esigodlweni esozweli baningi abantu abasuka laphana nsuku zonke besiya kobobulawayo besiya kobomontari okutshengisa ukuthi lalapho engihlalela khona kobulawayo ngapha ingagcina isifikile ngokushesha ngoba into lana ihamba ngokushesha okukhulu kakhulu.
AbeZimbabwe laba bathi kulusizi ukuthi uhulumende lekhansili yedolobho leHarare bacabanga ukuthi akulanto embi ukuthi edolobheni elikhulu kula wonke elizweni kusetshenziswe amanzi esikotsho. Bathi futhi lusizi ukuthi ikhansili yaleli dolobho ekhokhelwa MDC Alliance nohulumende weZANU-PF baphetsheka ngokuphoselana amagama aqatha ngokuthi ngubani obuyimbangela yalo mkhuhlane kunokuphetsheka ngokulwisana lawo. Bathi bayisabela lokuthi labo asebebanjwele umkhuhlane kuyenzeka bagcine besifa ngoba lezibhedlela zakhona isimo sibi. Ngesikhathi kuqhamuka umkhuhlane wekholera eZimbabwe ngo-2008 kwafa abantu abedlula izinkulungwane ezine. Kanti abasemazweni laba bakhuthaza uhulumende ukuthi enze konke akwanelisayo ukuthi lokhu kungenzeki. Umnumzana Mchazisele Gwaza uthi bakhangelele ukuthi uhulumende aqede lo mkhuhlane ungakhonakali kakhulu.
Kuyinto esethusayo kakhulu engicabanga ukuthi nathi nje njengoba besicabanga nje ukuthi siye emakhaya sesesaba ukuthi sehle ngoba asikwazi sizofike sidle ukudla kuphi okunani ngoba kubukeke ngathi bayinto futhi isenzeka emadolobheni kuba lula ukuthi isabalale izwe lonke. So nathi nje siyesaba, sicabanga ukuthi uhulumeni into angayenza akazame impela ukuthi abheke yona kakhulu ukuze leso sifo singabhebhetheki kakhulu.
Lo mkhuhlane usulethe kwesaba kakhulu eBedbridge lapho kwesatshelwa ukuthi uzamemethekiswa ngabantu abasuka eHarare besiya kwele South Africa. Kodwa wakhisakamisa lindawo umnumzana Jonathan Mbedzi uthi ithemba labo sele kuhulumele.
Kodwa ngibona ukuthi abantu kumele sisabe kuye ekhaya ngendaba yomkhuhlane okhona. Angithembi igovernment naye iyazama ukuthi uyefisa ukuthi ungaspredi kakhulu. Kodwa sokuzomela nathi sibone ukuthi noma sihambe emakhaya sizame ukuthi amanzi kutholakala amanzi angcinanyana because I think iwona ayenzisa ukuthi into lezi zingahambi kahle esikhathini esiningi.
Abanye bakhuthaza uhulumende ukuthi akhulumisane le-South Africa ukuze babelane amacebo lamakhono ukuthi lo mkhuhlane ongasaqhubekeli phambili. Mele Studio 7 Johannesburg le-South Africa, ngingu-Benedictine Nhlapo.
Alingakhohlwa ke uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 ntambama kathesi ke lamhlanje ke esikhangela khona uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama, sikhangela abaphathi ntambo besifazane abenelise ukungena kudalela cabinet likamongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane esiza lezulu elinengi kakhulu ese Hurricane Florence sesifikile esigabeni se North Carolina kwele Melika. UHurricane Florence ukhangelelwe ukuletha izulu elinengi okungadala umonakalo omkhulu wokuthabalaliswa kwempahla lokuthatha imphefumulo yabantu. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuthi balimuke ingozi ngalesi sikhathi. Umake waba nguNobhala Jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations, umuyi umnumzana Kofi Annan ubekwe lamhlanje kwele Ghana lapho ayedabuka khona emngcwabeni ongenwe inkokeli yamazwe womhlaba. Ekuqhubekeni kokuqonga kwenani lababulawa umkhuhlane wesihudo sekholera sokuqhamuke ukuphoselana umlando wokuthi uhulumende nguye na owehluleka ukwenqabela lomkhuhlane kumbe libandla le-MDC eliyilo elibusa amadolobho ngokuba lamalunga amaningi kumakhansili. Umkhuhlane wesihudo sekholera lo uqhamuke ngemva kokungalungiswa kwempompi zokuhambisa ingcekeza. Kodwa abeMDC bona bathi impompi lezinye izakhiwo zalungiswa ngesikhathi sikahulumende wabahuquluzi benotho. Ngakho ke ngumlando kahulumende ukuthi alungisise lezimpompi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leMDC umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumeya wedolobho leGwanda endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma oke waba lilunga ledale lePhalamende onguye osungula lolu daba.
Yamasisizwe mina ngabe ayinplace indaba eyamanzi eHarare ukuthi kwamele kulungiswe njani kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukansela uyehlile kuvele ngaboni ukuthi yena upho ukukhethela nje yona uvela kuebandleni elithize wangena but ukuthi imsebenzi yena ongwazi kahle kahle kuyini engakwazi andibona ngapha kobulawayo sisila ngokuthi vele ikhansela igcwele amaNdebele amaNdebele asobantu abathanda ukutyonda bayayisaba vele into yayi-corruption ungabuya kuza umnyezela ngento yokutyonda yakuthi hehe ufuna zishiyele kwani imuli yami and manje ngale esishalele ngale abalandaba uyakutyonjela zauthi njelele hembo eyigqokileyo nxa uvele ulele ubhayizi so andabona yiproblem esilayo naleyo you need ukuba la makhansela abakwazile ukuhamba njani basupervise into leyo lathi lapha ngabe abantu abarani amakhansela amabhelela ngabe vele ngotsozi ngabe sisaphela lapho kodwa thina sile nhlanhla ukuthi wona silabantu abanobuntu abangakwaziyo ukuthatha into engaso yabo ngale bayithatha shem vele abalasikhathelako abala yesterday about it bathatha becimezile vele ungafaka i-1 million kathesukuthi awukwenza umsebenzi I can tell you ukuthi wona 900,000 iyangena ezikhwameni zabantu i-100,000 iyeza ngena emsebenzini onalo kodwa ngapha ebulawayo ungafaka i-1 million I can tell you that almost 800-900 iyangena emsebenzini lowo i-100 ingangena kwabanye nalabo asebefunde ubukhiwo nalowo but andibonti wona yikho kwenzela ukuthi wona ubone ivile emgwaqweni ingcono amanzi lapho kubulawa uyanathe vele empompini ungesabeli uto ungaguli futhi
nanto ke udaba babamkandla uyavumelana laye yini uGolide lapho athi khona hhayi uhulumende singamgcobi amafutha enguluba angayidlanga
ngivumelana laye kakhulu endabeni le yobusele obuhulukuqoyo okungathembeki kuba le nkohlakalo kakhothwa-ke gandelo thuma ukuthi mina ngike ngaba ngumphathi wedolobho lasegwanda ngakukusebenza kwabomansipala hhayi ngiyengikwazi ngikuqedisisa kodwa-ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sokuthe kwaba lo dubo olunjalo ngoba nxa sekunje i-ministry of health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukubonakala kwalo lungaza lolutheli amakhansile wodwa ngobana abanye le mali kazikho lolwazebo lungasilela kodwa uhulumende-ke sokumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afakile ihlo lokhozi ukuthi labo abantu benza into eqondileyo ngoba asikaphi ku-devolution of power labo uthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesi amandla okubusa ilizwe lokhu ebanjwe iharari lawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe liza kufa uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe
nanto ke udaba Golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba uMkandla
uyibeka kuhle ubaba uMkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengisela ukuba yehe at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumende uqinisile kakhulu sibili yikubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanseleni lapha kwesikhathi sesisuspenda amakhansela lawo sifake ama-commission kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini ngoba uhulumende wayevele bonde hhayi akunanto ehamba kuhle la waba wasuspenda umeya weharare lamanye amakhansela waba ngumsindo yelokhu lalokhu yelokhu lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into nezane ukuthi khonapho landilani uhulumende aqine sibe eceleni but ubaba uMkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe nelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwagwa ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke so khonapho sibili limqotolelo and kumele likhangele size khonokho sibili na sina and ungikhulumele elinye ibala engilithambile kakhulu ubaba uMkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphati lezi yikho kona fana kufela khona indaba yonke ngoba anabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu babanabantu ungena ungena ngokuthi wena i-ZANU PF against i-MDC ukanti-ke kwesi sikhathi uyabe khuluma into engiqina ukuthi hayi khangela ukansela wakho wenza ubudlwangudlwangu obuthize so kumele sikungenele khonokho
hayi kwezwakala baba uMkandla ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono
ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwo lidaha lakothuma ngiyalizwa lithinda lo mbhalo njengomntakamfundisi kuhle kakhulu lokothuma ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi unkulunkulu ngaphezu kwakho wonke kodwa-ke elami elokugcina yileli impilo yomuntu yimpilo yomuntu akulampilo engaqakathekanga impilo yedlula ingabe yini eselakho lapha emhlabeni asihlanganiseni amakhanda uhulumende angabi lichalachala laye lalaba abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo umuntu kayikwezandleni zabo impilo leyo bayibanjiswe uNkulunkulu. Kuhlanza amakhanda kusizakale isizwe. Sizangena kwezimbusazwe kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganiseni amakhanda ngobana kuyakufa lalabo esithi ngabasakeli bethu sithi sizizele.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ilunga le-MDC, ubexoxa endawonye lomnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF. Uhulumende uthi akusafanelanga ukuthi abantu babuthane ngoba umkhuhlane wesihudo se-cholera umemetheka kakhulu lapho okuhlanganwa khona abantu bebanengi. Izifundi zekolejini ye-University of Zimbabwe bekumele zigcotshwe ku-graduation ngolwesihlanu kuyona le iviki aziseyikuqhubekela phambili ngalo mkhosi. Ukuze sicubungule lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Masibongeni Nkosi Mloyiswa osinika ingcazelo yokuthi umkhuhlane lo umemethe kanjani emhlanganweni kanye lokungenziwa ukuwenqabela.
Nxa kubuthweni sithi kumbe ku-graduation kumbe ku-rally awusokube wazi ukuthi abantu abazabuya khonapho kuleyo ndawo abanye ngxaye babesuka endaweni zalezi ezilekholera. Abanye kuyakulo kuqhawulana okukhona, kulokuthengiswa kokudla kukhona ezindaweni lapho kubuthana khona abantu. Kungayiba yisihlupho futhi kuqalisa ukumemetheka kona lowo mkhuhlane wehudo ebayithi yikholera.
Ikhona imbuthano lapho umkhuhlane lo omemetheka okwedlula eminye?
Ikakhulu singakhangela emfeni lapho okuyakukumbe sithi kufa umuntu yena lowo obulwa yikholera. Yabe indawo yangkhona vele kulo mkhuhlane wangkhona. Izindawo ezinjalo uyamemetheka kakhulu ngoba ivele indawo esitholakale yona lowo mkhuhlane. Singakhangela kathesi elizweni laseZimbabwe kule ndawo eyabobuliriro Glenview lapho sokumemetheke khona kakhulu. Kutholakala abanye ababanjwe lo mkhuhlane. Xa kubuthene kule mfa endaweni enjalo kuyatholakala ukuthi kuyamemetheka lula kulezinye indawo. Kumpeke ukuthi ngona sithi kubuthana abantu ngapha koBulawayo endaweni lapho kungabanjwa khona umkhuhlane. Ukumemetheka kwangkhona akungeke kuvame kule ndawo zona lezi lapho kuvele kothwa khona kulo mkhuhlane. So sekhuthaza kakhulu labo ababebuthana ezindaweni ezibanjwe umkhuhlane kubeza zonke indawo ukuthi benanzelele ukuxhawulana. Asikukhuthazi ukuthi kube lokuxhawulana. Njalo sikhuthaza ukugeza izandla ngesepa. Njalo kungabi lokuvumakala endaweni ekubuthene khona abantu kuthengisa ukudla okudliwa okungaphekwanga okunjengama-fruits lokunye kuyabe kudliwa okungaphekwanga. Kwenza ukuthi umkhuhlane lo umemetheke lula.
Manje umuntu obesembuthanweni kuyini angakwenza ukuthi angatheleli abanye ekhaya?
Umuntu ade suke endaweni ekule mbuthano kumele ethi efika ngekhaya esegeza izandla zakhe ngesepa kwenzela ukuthi ngkona engakaxhawulani labanye ngekhaya, engabambe okokudla, engabambe amanzi kulabo laba abagcina amanzi kumbe endaweni esigubhini lapho kubuthene khona amanzi, engabambi lawo manzi kumele esebone ukuthi esegeza izandla ngesepa.
Lo-ke ngudokotela Masibongeni Inkosi Mloyiswa, ingcwethi kwezempilakahle ubexoxa leStudio 7 ekwaBulawayo. Ingoma Give Me Love akungiphuthando, ingoma yeBlack Messengers isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngesikhathi sika 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande, lilanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.